lelo ayisilo qiniso nxa sikhangela eMashonaland East yikho lapho okulabasekeli abaningi abezanu PF ngakho ke labo abayabe bethe batshisile izindlu ngenxa yokuthi ngamasekeli belinye ibandla kungamanga akula mkhokeli emarondira khona ngale emashisi olomo womuke wokuthi engahlukuluza abantu ngoba khathesi sikhuluma kanje iy'nkokeli zezanu p f zithi zona okumele kwenziwe yikuthi zinxuse umuntu wonke nalabo ababangabe babelahlekile ukubana babuye kubandla labo elenza intando kazulu kwizanu p f ngakho-ke yikho okukhona ukuthi akula muntu ohlukunyenyezwa kaphezu izanu p f kodwa lokhu sesikujayele besibona umuntu nanxa labo abayabe bejayele etshwaleni bayabe besithi uthiwa ngijayiwe ngenxa yezanu p f abayabe bezilimalele nje bayabe besithi izanu p f lokhu yikho okwandisa ukukhulunywa nje nabantu laba abangelanto yokutshela abantu abangela ama-policies okutshela abantu
kodwa akusitsho ukuthi kumbe ibandla le-zanu p f liyajanja abanye abantu lithi ukuthi lingene emfolweni kumele selifake amabhama kancane asikho khonokho
hayi ngalesi sikhathi kanti umuntu uyabe ejayelwane siyakwazi ukuthi bakhona abanye abantu abangabe singathi be-overzealous labana abathanda ukuthi babonakale ukuthi bona yibo abaphambili lokhu kwandisa ukwenzakala ngesikhathi zokhethu hayi khona kathesi lesi sikhathi sokwakhilizwe iy'nkokeli zonke ziyakutsho lokho mhlale mihla akula muntu ongabe usisithi thina ingatshayelwa kuthiwa ujayele ezombusazi ukuthi ngasomsekeli wezanu p f lokho ngamanga
kodwa nxa kusenzakala-ke mnumzana ngwenya ungathini ungabatshelani bo laba abakwenzayo
umuntu ongabe etshayiwe kahambe emapholiseni ngoba ngingazake sithi umuntu ngatshaywa ngaye nawatshaya kahambe emapholiseni ebachasisweni amapholisa babophe lowo muntu abe emshayile kumbe babe evuse udlalela